izanu pele izitshela ukuthi yibo ababambe abantu emaphandleni ngithi izanu izitshela ukuthi yiyo elabantu emaphandleni kodwa thina siyazi ukuthi alisilo qinisa into eyenzakala emaphandleni ukuthi abantu bancitshe ukudla abantu bathathele umhlabathi ngenxa yokuthi baphikisana lohulumende nxa umongameli uChamise sefika kulezo zigaba iqinisa seliphuma ngoba sebephuma bona bethwele imbhobho ukwenzela ukuthi bavimbe okaChamise engangeni kulezo ndaba ukuthi axoxisane labantu ngoba kuzananzela ukuthi ezigabeni zemashonaland kwenzakele khonoko abanye bezama ukuthi bemkudule ngemota ayisiyo nto emangalisayo le yiwo vele omkhuba wezanu PF sakubona ngesikhathi segugurahundi kudutshwela imota kamqabuko emasinko kwayaphuma bona bezanu PF esithingamanga kodwa umqabuko wasila ngoba imota yakhe yayinge-bullet proof bonabo bantu omnangagwa babephethe intambo ze-state security namhlanje nguye olokhu ephethe i-state security njengomongameli so akulanto esimangalisayo ibale lithi mnangagwa mina nxa ngikhangele nxa ngingafaka owami umutsho ngingafaka umutsho othi ukuthi mnangagwa kutsho ukuthi dli ayisonto emangalisayo leyo
bakhona abathi lokhu kukhomba sobala ukubana kuza kuba lokufuthelana okukhulu kukhetho oluzayo mhlawumbe kube lodlakela lingaba likubona ngaleyo ndlela yini
umnangagwa evele engumuntu owayebambe intambo ze-state security ebambe la amabutho asebenza nsitha ungakhangela i-research eye-Catholic Commission uzananzelela ukuthi amapholisa ayensebenza nsitha yiwo abulala abantu besindebeleni kakhulu uzananzelela njalo ukuthi susela u-1980 sithola uzibuse umnangagwa kukalutshwane lapha angazange ayekele ukuba ngumuntu ophatha intambo zendaba ze-security ezokuvikela ilizwe bantu ngakhanyela wayengavikeli ilizwe yikuhlukuluza uzulu ngo-2008 liyazi ukuthi abantu abaningi abe-MDC babulawa ulokhu zenini umgabe wamnika umklomelo umnangagwa wamnika iposition ipromotion ekuba ngu-minister of defence ngemva ngokubona izenzo zabantu be-faction eLacoste udlakela ababeluwenza ababeluletha laphezweni siyazi thina njengabantu be-MDC ukuthi ukuhlukuluza kakhulu kwabantu be-MDC bekuvele kuli qembu lonaleli eLacoste but nje abantu babe ngakunanzeleli abaningi yikho phela kuthe sokufika u-2017 abantu abaningi baphongulandela bengazi lapho kulomnangagwa khona vele kulodli kulodlakela so akusimangalisi khonoko vele kuhle kutshengisele kukhombe ukuthi ukhetho oluzayo alisoke lube free and fair alisoke lube lukhetho lolwane lokuthi abantu bayabesebenza bekhululekile mina nje ngikhuluma ukusila kwami ukuthi ngikhulume lani kathesi nguNkulunkulu ngathi ukuthi amalunga amaningi awe-MDC ukuthi ubana bephila namhla intando kaNkulunkulu ngoba lapho esihlezi khona lapho eZimbabwe umbusazwe lo hayi ngodlakela
lona udlakela lolu alumethusi yini uChamisa labasekeli benu
uyazi akula muntu ongehluleka ukwesaba lapho kulombhobho khona kodwa phela umele uzitshele ukuthi ungekela ukwenza lokho ojonge khona oza kwenza ngubani so sonke silakho ukwesaba umbhobho ngoba singabenyama kodwa umsebenzi lo singekela ukuthi siwuphutshise ngubani ozasenzela umsebenzi ngeke sathatha umuntu ovela kwenye indawo simbhadale ukuthi asenzele umsebenzi ngeke sathatha omunye umuntu ovela kwenye indawo epecheya ukuthi ndoda buye uzozikhulula umsebenzi lo ngowethu ubhekane lathi njalo simele siwuphutshise